kati selaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Kadeleli thuba lokubonga uJonga Kantemere ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Inhlangula 2023. Kamalami ngupraxetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yanendele labor bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalo eziyenza ibe lohlonzi. Ukwaqala isisenelisa ukupha isimphe obaba ilungile kuparternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidalela ephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxuthwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi te abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sulwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ngenyanga eziyisithupha. UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledalela ephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lomthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphathisele idale eParliamente amalunga amabandla wonke ezombusazwe wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle ukulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa ikholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lumthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemithetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozakwenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lomthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhathi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi sokuyaba nzima ke ukuthi ama-employers aphonge ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho. Njengoba kwakuyisuka judgment yayivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ukuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa i-package ukukhona okwamanje enxa kuliqiniso ukuthi umuntu unxa yemiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ikuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe kudiswa hearing, kungaba uyaretrenchwa, okukhijwange notice bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi unkosikazi Thando Bhebhe.
I-amended labour bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba siniphe obaba ilungelo ku-paternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Olunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagciba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edayela ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selisayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osalo Siziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokasi ethu endaweni ke esijeneyo. Lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokasi ukwenzela ukubana ke sibe le final candidate list ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokasi amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokasi. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-nomination court lizahlala emthethwandaba oye-High Court mhlaka 21 wayona le nyanga kaNhlangula lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba namukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Nimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezingwalo ukuze bahlale kuze kuyephela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Motsoaledi, uthi wengeze isikhathi sala amaphemithi ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amaphemithi. Uphenjana umlayezo ukuthi akufuzanga abala amaphemithi la babotshwe ngesizathu sokuthi amaphemithi abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sengokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo salokho kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. The sikhangela sabona ukuthi abe-VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abaningi.
Umgcinhlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victress Matutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
Ekufakeni izicelo lapha sokuba nengqinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abekulenjini baphambe bayobhadala kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga ukuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho bamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni kungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-Home Affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende la ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incithi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo kwamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneke kufike mhla ka-31 December 2023 kusho ukuthi kuzolindwa ku-31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho, kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula u-31 December ibeke eceleni isinqumo esasenze ungqongqoshe sokuqala, kusho ukuthi nalokho-ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe ziyabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela lelinyathelo lobanje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kukaningi besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhele mizi lendlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona akulamsebenzi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labebotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti ke elebotswana lona lithi alilamgqoqo enjalo. Intatheli lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshela ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi weZimtrade kobulawayo unkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe ile Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola amelika angaba isigidi esiphose sifika amashumi amane, i-US 38 million, ngomnyaka ka 2021 iqo ngephoso okuphindwe uqathaniswa lomnyaka ka 2019. Kodwa kwabanye lokhe kulo ukhathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chikandiwa kwenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni. Kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe, uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni. Kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle, uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma emele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ntapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the country.
Njalo okumele sikunanzelele ukuthi thina silamithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma njalo lilunga lecommittee eye diaspora policy uthi kunenye abakufundileyo kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Yeah, ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbone ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbone ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining ile mali uyahamba uthatha inkarata zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho boni ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka othele eZimbabwe alinika isiqiniseko sithisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasayamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. ELeBotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7 ngisehabron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abanengi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
kule mtambo wemali mavili onke ngokwezwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umkambo bayakuthi ukuthi imali yethu yesekangakanani kuze singaphumphuzane phambelini ngento esobalo kungangalokho. Now nokukhwela kwezinto kwintengo sithenge kumabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khonokhona ukukhwela kwema ukwehla kwemali ukwehla yakithi kumkambo wona bangavele kuthone kanti yini okuzakwala kumisile yena vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu zonke iyawo imali yethu sele ntengo yakithi shena kuzithi ukuthi ngiyakhwezela abantu siphele ngini.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Thina abantu ngoluningi abathengi kancane kuphutha okwangananzeleliwe bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizathanisa umsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithizane ngokwamibili kuza sinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajonge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengilikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ikahulumende isiwa umkambo ngawona liyamenzela vele kukhona kukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha kela kithi ezimbabwe esiyabiza ngokuthi aziphathelele yakubona kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelele khonokhona kube zizathu eziningi. Yona-ke ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubani kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni? Uyabona yibo bezima bezinto obukhona ebizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongelanina okuthiwa intandane banayekhala ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilobaba lokhu okungiphaphazayo nakabe yabona kona kithi singaze size njani sithini sesize sithenginatelwa khona ekuthini ukukhala uthwale umkhosi ngobuzima bezinto uzwakale endlebeni zabantu isitole kwakuko singumuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle ngibeke liqiniso abantu baiphele nzima imali kayiphola yale kayifinyeleleki izinto ezicansa imini lebusuku pho abantu bakamzimbona abasezitoka abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimba abangabathengi benzeni.
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuphekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Uzulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe amafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embese umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngalintuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey, lezinye ezichiyeneyo. Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walintuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamama lezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidale leSenate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abajabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhulukilekileyo. Ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthole ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akula nto embi ngayo and akula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu. Ngakho kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners mayelana ngeZimbabwe. I-America, iBritain, iGermany, amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo belingcolisa phandle. Nxa kusonakala konakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile evini ngemva kokhetho kukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba nezinto ezingahamanga kuhle kule Melika kodwa abakulungisele phakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa ngeyijournalist evele eZimbabwe kumbe ipolitiki evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikela ebandle ebandleni phandle le bakulungisele phakathi. Okanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamaganga beze befika kubojeni iva befike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane nale into nalinyamazana ukuthi ayi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene. Uyabona uma ulomuzi ungubaba ubhizi ugongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshela ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabone betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu eTiato bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulumi into zangekhaya, labo ke asebebulele ilizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na? Why lingazange libhale ukuthi ozatshontshe elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo. Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje? Besalanje ukuthi umlalazi asukume ayetshela abangani bakhe ukuthi heyi ngiyatshaywa ngale.
Golide mphendule khonapho.
Umlalazi umqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi kona ungaba umfuquluzi wenotho khonoko kwe-corruption lanilani, lakho vele kumele kungene ukubana.
Lapho ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili. Kodwa ke esengiza kwenza kathesi yikuthi ngivalelise ithi asiqhubekaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami Mpraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.